soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 12 kuNkwenkwezi 2022 nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili.
Athini kona kwana kumele kufundise ikadi zakho zonke ukuba abafundi into zayikhonda zibabani.
Uhulumende uthi uyazisola ngokukhipha ihawu ebeliluphawu lwegceke lendizamtshina eleJoshua Mqabuko Nkomo Airport engakhulumisananga loZulu weMandebeleni.
Le yimboza okwenziwa nguhulumende uzama ukubasela imboza, kayichithwe, kayichithwe, iyonakele, ayisozilunge. Uhulumende uyesile ukuphatha ezomnotho ngendlela efaneleyo, uyesile ukuphatha ezepolitiki ngendlela efaneleyo.
Umthelela okwaliswa kwamabhanga ukukweledisa izimali nguhulumende usuqalile ukujabalalisa umnotho ngamandla. Nanku amabhizimusi amaningi esesala ukuthengisela uZulu ngezikwelete. Abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uyazisola ngokukhipha ihawu ebeliluphawu lwegceke lendizamtshina kobulawayo eleJoshua Mqabuko Nkomo Airport engakhulumisananga loZulu walindawo. Kumbikwa wethu lenamuhla umphathintambo obona ngenhlelo zokuhambisa owetransport umnumzana Felix Mona uthe kwabaliphutha ukwenza lokhu, kodwa uthe balikhipha leli hawu ngoba labunjwa ngendlela engelahlonzi. Uthe vele lifakwa njengophawu kugcekeleli ngo-2013 injongo yayingeyokuthi lihlale nje okwesikhatshana. Ihawu leli belilenduku lomkhonto okuyizinto ezibaluleke kakhulu embalini yamaNdebele. Uhulumende ususe loluphawu kuliviki wafaka uphawu lweZimbabwe olulenyoni. Le yinto ecunule uZulu weMandebeleni esithi lokhu yikweyisa amasiko akhe kanye laye uJoshua Mqabuko Nkomo. Kodwa uhulumende uthi uphawu waselufakile lolu lalo luzakhitshwa ngoba esephakathi kokukhulumisana lemuli kaNkomo labanye ikakhulu abosiko eMandebeleni ukuze kuphunywe lophawu olusuthisa wonke umuntu. Ukansila webandla leCitizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi lanxa ekwamukela ukuxolisa kukahulumende, ihawu lesizwe samaNdebele kumele libuyiselwe.
Kuyinto enhle kathokozisa kakhulu nxa uminista evuma ukuthi benze iphutha. Sifisa ke lelo phutha lizaqondiswa lilungisiswe ke masinyane. Kuyathokozisa ke ukuthi ke avume ukuthi hathi baphambanisile.
Abanye kansila bathi ukukhitshwa kwehawuleli kungaba kulokwenza lezombusazwe, kanti abanye ngabathi kungaba kulokwenza lo daba lokubandlululwa ikakhulu kwabantu besiNdebeleni. Ngokubona kwakho ngezombusazwe kumbe kulobandlululo olukhona lapha?
Angombono wami ke ipolitics ebisenzakala, ipolitics ebidlalwa laphana. Yikho sebenandeleleke ukuthi abantu ke abakuvumi khona konke sokwenzakele. Ba yikho ke sebevuma ukuthi baphambanisile sebekulungisisa. Hayi, ipolitics lesineke sithi thina ngokwetribalism, mbona ngazathi ipolitics kakhulu yebo isebenza lapha.
Uhulumende uthi usekhulumisana labo bonke abaphatheke kulolu daba esingathi ngama stakeholders ukuze kuvunyelwane ukuthi kufakwe phawulo phi laphana ukukhitshe khona leli hawu. Ngendlela akhuluma ngayo ihawu ungani kalisoze libuyele. Ngokubona kwakho libuyele yini leli hawu kumbe kudingwe olunye uphawu?
Ihawu kumele libiselwe, ihawu alonanga lutho, ihawu kalila nkinga elilayo ngitsho, kalibiselwe ngendlela elalivele lifakwe ngakhona. Ihawu yile lifunwa ngabantu, kalibiselwe ihawu, kaliwonanga, akumelanga lishintshwe lakancane, alihlale likhona leli hawu, yilo elifunakalayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukansila webandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo. Ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye umsolile kakhulu uhulumende ngokukhipha ihawu leli engakhulumisana ngalozulu weMandebeleni.
Ngabe babuyile kithi zanu PF lapha ngizabatshela ukuthi lingasusi into leyana lingakakhulumile abantu. Kodwa bazendlela omatanga kodwa kubona ihawu ukuthi bakathi isikhathi uzakuthi ubona ezanu PF mhlawumbe ezanu PF that
abanye abanakana ukuthi ibhakane leli lingaba likhitshiwe ngoba uhulumende ubona ngani ihawu leli ngelemthwakazi okulibandla uhulumende akhanya engazwanani lalo. Ungakubona ngaleyo ndlela?
Very stupid ukuze analysis ihawu laba khona kudala ngesikhathi sabomzilikazi labalobe ngoba ihawu letiwata ihawu labantu bonke balabomthwakazi laba into lazichathe kuyilo abesi iqizikele izolo le. So kuyini osongesingabeyisa ngehawu into vele eeeziele siziqhenya ngayo even kubhoso laba obulayo ihawu lela and siziqhenya ngayo. So it is nothing to do with people okuze imthwakazi ngithilo ngabe ngubhani ngoba zingabantu emahofisini akahulumente especially ngohala kuma-airport adlan into kumele siyifake lezintokane ngobaneendalo dano but akulali le-mrapi loku kulokuthi ngomngestivu seventy i-alkathi nabomo ekwazi ukuthi kona ezidemi zabo yakuzeu but this is the time now when ningibasaaaaaaa yiwokale elalina amamina nhlala sizo mina ngxani ukuzidilema kuti sivumeleni tona oshibu sebenzisa ngilo kwa zonke then we know that the answer is that the answer is that ngakhamba ngathi ekhala ngeke abana ema office abo le ndi then they have right something ngoba le show no sorry you take in such so ba at possibly I this is narrative.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF Central Committee sixoxela ekubulawayo. Umthelela okwaliswa kwamabhanga ukukweletisa izimali usuqalile ukutshabalalisa umnotho ngamandla. Nanku amabhizimusi amanengi esesala ukuthengisela uZulu ngezikwelete. Amabhizimusi afana leFivet, iWholesale Beef lamanye athi kasenelisi ukukweletisa abantu impahla ngenxa yokuthi lawo kasenelisi ukuthatha isikwelete emabhanga. Inkampani yeJukela iThongati layo ithi ayisenelisi ukubhadala abalimi. Lanxa usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka esithi umthetho lo ujonge ukuletha ububelo kwezenotho, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube uthi sokuvele sobala ukuthi umthetho lo ofakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa uyadilisa.
Khona kuthiwa khona imboza kayibaselwa iyachithwa, awulungisa imboza ngokufaka umlilo ube mnenge ngokungezelela inkuni uthela impuphu njalo kugcina kuphela impuphu kwaphela inkuni kwafa ibhodo kodwa yonisa lilokhu imboza njalo. Le imboza okwenziwa nguhulumende kuzama ukubasela imboza kayichithwe kayichithwe iyonakele ayisozilunge. Uhulumende uyehlile ukuphatha ezomnotho ngendlela efaneleyo, uyehlile ukuphatha ezepolitiki ngendlela efaneleyo. Ezomnotho zethu vele kazigcilanga esisekelweni esifaneleyo, kanti ke njalo imali ukuthi ithenge ngendlela efaneleyo idinga ukuthi labo abayisebenzisayo bayithembe, bathembe ezomnotho, bathembe lalabo abaphetheyo bepolitiki. Konke lokho kakwenzakali, kakukho. Imali kayithembakali, ababusayo kabathembakali, abaphethe ezomnotho kabathembakali. Lokho akuzamayo nje uhulumende uzavulala izinto ngendlela kulo kakhulu njengalokhu sibona amakhampani esevimba izinto akade ezenze encedisa abantu.
Kungaba kukhona yini Ncube okuhle okwenziwe yilumthetho mhlawumbe okungabonwa ngabantu abanengi njengoba uhulumende ewufake esithi ujonge ukuqinisa umnotho?
Akukho okuhle esingakuboniyo ngoba vele kakukho into lisegcekeni nje isebaleni isefusini. Akukho zihlahla, akukho kulahleka, siyakubona konke. Ezomnotho ziyabehlula ukuthi bazibambe ngendlela efaneleyo. Kanti asonto eqalisa manje, uza ungabuyela emuva khonale ngabo 80s bekuvela kahle kamhlophe ukuthi bayehlile ukuphatha ezomnotho. Zazi lokho ezidilika kwangeni esaphu, zazi lokho ezidilika imali yeZimbabwe ngo-97 yadilika yadilika yacina iphelile sakuma trillion, kwakhitshwa amazero abuyela amazero, kwakhitshwa amazero kwangena abantu abakwazi ukuphatha ezomnotho ngo-2009. Sekule umhulumende ohlanganisayo zama izinto ngendlela efaneleyo. Kwasuka lapho kwabuyela futhi ezandleni zeZANU-PF kwadilika sekufike namhlanje. Into ibonayo ukuthi abantu abehlulwa ukuphatha ezomnotho ngabezano i-government yeZANU-PF hayi kuyayehlula ukuthi babe belokhe bephiwa njalo ithuba elinye ithuba njalo elinye ithuba lokudiliza. Ngibona abantu beZimbabwe baya bengahlakaniphanga, babe bebasela imboza kulokuthi bayichithe.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Inhlanganiso esizimeleyo zimanyane lohulumende namuhla emhlanganweni wokufundisa abesifazana abadobha ingcekeza emigwaqweni ukuthi bengakhuphula njani inzuzo abayitholayo emsebenzini wabo. Ugatsha lukahulumende olubona ngeziphathelane labesifazana lubacebise ngamathuba abangawathola awukuboleka imali eqondane lokuthuthukisa amabhizimusi amancinyane kanye lokuthi bengazivikela njani kuzehlakalo zokuhlukuluzwa kulumsebenzi. Umnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute ephathisa abesifazana ngohlelo lwayo olwe Women West Speakers Cafe, uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngomsebenzi wabo kanye lezinye inhlelo zokusiza abesifazana.
silohlelo olwe Bulawayo Women's West Cafe lapho sincedisa khona omama abenziwe speaking ngoBulawayo ikakhulu abadobha besemalokitshini njalo futhi abadobha besengozimine laba ngabantu abadobha izibi thine sithi izibi kodwa bona bakubona kuyimali njalo kuyindlela yokuziphilisa sibancedisa ukuthi bathole iprotective equipment ukuze badobhe kuhle bengahlatshwazi imbodlela lameva njalo futhi bengabambi ngezandla izinto ezingaba yipoison empilweni zabo sibe sesibancedisa njalo futhi ukuthi bamele amalungelo abo baqede lo dlame lolukhona ikakhulu engozimine lapha okudojelwa khona lapha neRichmond Landfill site kulokuhlukuluzwa kwabomama ngabobaba abadobhayo bebathethisa bebathathela impahla zabo siyaxoxisana njalo lalabo baba ukuze loludlame luphele
nibona njani ukuthi inhlelo lezi ziyaphathisa umphakathi kunjalo kubasiza ngani impilo zabo sinanzelela ukuthi iningi liyalamba akulamali akulamsebenzi
kuyabasiza abantu esikwenzayo ngoba abantu bayathola ukuthi babe amalungelo abo avikelwe singakhohle ukuthi ngesikhathi sona lesi lapha abantu bengelamsebenzi abantu belamba khona yikho lapha esithi ngesikhiwa abantu bavulnerable khona ukuthi abantu bahlukuluzwa kakhulu khona njalo futhi singakhohle ukuthi okunye okwenza abantu balambe yona into zabo climate change esizikhangelayo thina ukuthi zingenziwa njani ukuthi abantu bathole usizo bathole ukuziphilisa ngaleso sikhathi ngoba iclimate change ikhona asingeze sayibalekela kube sikhala ngayo akusizi okumele sikwenze ukuthi sizibuze ukuthi singaphila njani nalesi sinanakazana seclimate change esesilaso esiphakathi kwethu njalo futhi siyabona abantu bethola ukuthi bathola ulwazi bathola ukufinyelela amahofisi ayenza izinqumo abantu bathola ukuthi lemibono yabo labo ifinyelele kulabo abenza izinqumo nxa sisenza lezi ncwaningo esizenzayo njalo futhi nxa sisenza imihlangano lapho sibadibanisa khona labenza izinqumo ngoba uyakwazi ukuthi thina abantu abasemhlubulweni weMathebeleland sikhathana kakhulu lembiza epheka izinqumo eseHarare kunzima ukuthi abantu bakithi bayefika esigodlweni seHarare bayezikhulumela babeka izinto zabo kukanti labanye sibakhethayo ukuthi basikhulumele labo bayakhohlwa njalo futhi ukuhambisa izikhalazo zethu kumbe bakhohlwa ukuletha impendulo yezikhalazo zethu njalo yikho phela inhlelo zethu lapho ezinceda khona ukuthi abantu baxhumane manqamu labenza izinqumo
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngomqondisi wenhlanganiso yamaThebeleland Human Rights Institute esixoxela ekobulawayo. Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lenhlupho ababhekane lazo ikakhulu kwezenotho. Kwenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukraine ithi amasuta afika phose amakhulu ayizithupha 560 akuhlangothi lwe-National Guard asephile selokhu waxhoma impi lele-Russia ngontolanja abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho leli likhokela abalwisana lele-Russia edolobheni le-Mariupol kukampani Amber insimbi endaweni zokucathela izikhali ze-nuclear ama-bunkers kubikwa njalo ukuba ele-Ukraine lithi selithonisa uVadim Shishmarin okubutho leRussia obanjwa esanda kudubula abantu ababehamba ngemota endaweni ebizwa ngokuthi iTupakhatyivka. Kuthoniswa amacala okubulala abantu bahlayana. Abanye abakubutho abafika amakhulu ayisithupha 600 kubikwa ukuthi benza okufanayo endaweni ezijiyeneyo kweleUkraine. Kusenjalo eleFinland lithi selizangena kumanyano weNATO kulandela ukuhlaselwa kweleUkraine ngeleRussia. Umnumzana Vladimir Putin umkhokeli weRussia udla amalahle ngodaba lolu. Umongameli Joseph Biden uthi uzisa usizi ukuba kulabantu abafika phose isigidi 999,000 asebule umkhuhlane we COVID-19 kwele Melika. UBiden owethule umbiko lo namuhla uthi ubuhlungu kakhulu ukuphelwa ngubaba, umama, umntwana, isihlobo kumbe umngane. Uthi abaphelwayo kumele beduduzeke ngoba kuyabazi ubuhlungu bokuphelwa ngumuntu omthandayo. Izibhedlela zeJohns Hopkins University zibika ukuba kulabantu abaphose izigidi ezilikhulu 82 million asebebanjwa umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika. Inhlanganiso ye-UNICEF ibika ukuba selikhuphukile inani labantu kwele Ethiopia abenzisa abantwana besesebancinyane besizela ukuthola ukudla. Kule ndlela eyesabekayo kulelo lizwe ngenxa yokungani kahle kwezulu lempi yomvukela. Umnumzana Ferdinand Makhosi oloyise owabusa ele-Philippines ngochuku kusukela ngomnyaka ka-1965 kuyafika umnyaka ka-1986 kubikwa ukuba usenqobile kukhetho lukamongameli. Uyise uFerdinand Makhosi waxuthwa umuzulu esikhundleni.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela abongi bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day. Abongi bathi lolu suku eZimbabwe lunanzwa ngesikhathi abakulomsebenzi bebhekane lenkinga eziningi ezigoqela iholo eliphansi. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso emela abongi abasebenzela uhulumende e-Nurses and Midwives in Government Association of Zimbabwe bakhala ngenkinga eziningi abahlangana lazo ezigoqela ezeholo. Okufakazwe ngumkhokheli walenhlanganiso umnumzana Emmanuel Mahlangu ochasisa kabanzi ngalokho.
Siyabonga ke ngabomongikazi labomongi bethu beZimbabwe abaqhubeke belwela impila kahle yes sizwe sethu. Ngaphandle kokuba umongikazi baqinisele ikakhulu ezikhathini ezinzima ezifana lalezi, ilizwe ngezake lithuthuke, ngezake lenelise ukuthi liphumelele. Kuyanxuswa ke ukuba izizwe zilwise ukuba inani labomongi liqhubeke lisengezwa. Siyananzelela ukuthi ilizwe lethu lekhe liqhubeka lifundisa omongi labomongikazi.
Ulandisa njalo ngobunzima abongi abahlangana labo uMahlangu osekubangela ukuphuma kwabo ngobunengi elizweni besiyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe.
Ngenxa yokusilela kwabomongi umhlaba wonke jikelele, siyananzelela ukuthi abomongikazi bethu labo baphuma elizweni lakithi besiyadinga imali kwamanye amazwe. Kodwa kusaqakathekile ke ukuba lathi siqhubeke sidinga indlela zokuba omongikazi bethu labomongi bethu bangaqhubeka kanjani besiphathisa njengesizwe ukuze impila kahle yelizwe lethu nomhlaba wonke jikelele iqhubeke ivikelekile. Siyathokoza ngalolu suku. Sisa sengathi omongikazi bethu bangaqhubeka ngomsebenzi onzima kangaka abawenzayo. Siyababonga, siyathokoza ngabo.
Umnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela eyinye njalo inhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Union ulandisa ngezinye zezikhalazo abalazo ezibhekane lamalunga abo.
During this inflationary era, whereby the salaries of the employees are being eroded by the inflation, most of the employees and workers here in Zimbabwe are now complaining more about the salaries they are earning.
Ngalesi sikhathi imali yakuleli iqhubeka isehla amandla ayo, iholo lezisebenzi liqhubeka lisiba lincane kakhulu, iningi lazo sikhala ngoholo liphansi kakhulu.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s labo bakhiphe umbiko besekela usuku lwabongi besithi akulamehluko ekusebenzeni kwabo ngoba bonke basebenza ngempilo zabantu. Abanye bakhangele ezokuqeqesha kuthi abanye bekhangele ezokuphepha emikhuhlaneni. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ulandisa ngenhlupho ezifanayo ababhekane lazo.
Kodwa namhla nxa sikhuluma kanje omongikazi bethu abeZimbabwe abasebenza nzima ngaphansi kokuhlukuluzwa, ama-labor rights abo abaselawo, abasa khululekanga nxa besemsebenzini ngoba bathengiswa ukuxotshwa imisebenzi kumbe sebake baxotshwa emsebenzini ngoba bekhala ngokuthi iholo lincane.
Ugcine ethi njenge-Artuzi babatshayela ihlombe abongi kanye lokubabonga ngendlela abazinikele ngayo emsebenzini wabo ikakhulu ngalesi sikhathi sokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kodwa-ke lamhla thina njenge-Artuzi sithi kibo gcinani umzazo wokulwela amalungelo emsebenzini, wokulwela iholo lethu, wokulwela amalungelo wokuthi sizile thina. Akhona kusisekelo sombuso. Lingadeli bomongikazi. Limbokodo yezisebenzi.
Embikweni wakhe ngosuku lwe-International Nurses Day, umkhokheli weZimbabwe Nurses Association Zina umnumzana Enoch Dongo uthe iyancomeka kakhulu imisebenzi eqhutshwa ngabakulolu hlangothi lanxa bebhekane lobunzima ekuqhubeni umsebenzi wabo lempilakahle yabo isengozini. Lonyaka usuku olwe-International Nurses Day lunanzwa phansi kwendikimba ethi Nurses, a voice to lead, invest in nurses and respect rights to secure global health. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Inyathelo elitsha likahulumende elokukhweza imithelo kundleko zokuthola imali yakwamanye amazwe kubikwa kulakho ukubangela ukuthi iningi lesizalwane seZimbabwe eziphandle kwelizwe ziqale ukusebenzisa ezinye indlela zokuthumela imali ekhaya. Kubika umqondisi Dube eseGaborone kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe uthi ukukhweza umthelo kulabo abathola uhlobo lwemali yakwamanye amazwe indlela yokuzama ukuvikela ukwehla kwesisindo semali ye-bond note. Lokhu kuza ngesikhathi imali ye-bond note yehle isisindo okumangalisayo. Inyathela likahulumende lokuphanyeka umthelo kulabo abathola uhlobo lwemali yakwamanye amazwe kulakho kuphazamisa ukungena kwemali ethunyelwa ngabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe. Abafana lomnumzana Andreas Sibanda bathi leli nyathela lingadala ukuthi abantu bengathumeli imali ngendlela esemthethweni ongabona uhulumende lahlelwa ngenye imali akade ezayithola ngomthelo othiyeneyo.
Ukuphezwa kwentengo ekuthumeleni imali ekhaya kuza kwenza ukuthi abantu babalekele indawo okuyizo ezisemthethweni ezokuthumeza imali ekhaya, baqale ukudinga ezinye indlela abangazisebenzisa ukuthi bethumeze imali ngoba bengafuni la ama-charges ayabe sekhwezwe sephezulu kakhulu. Ngoba ungananzelela okwenzakala kathesi ukuthi impilo yena vele ngokwayo inzima, so putting an extra cost kuzaba nzima emuntwini.
OweZimbabwe owenza ibhizinisi phakathi kweBotswana leSouth Africa umzana Mthabisi Dube laye uthi inyathela likahulumende weZimbabwe lizafuqa abantu abangaphandle kwelizwe ukuthi badinge ezinye indlela zokuthumela imali.
Indaba le ye-hike le kuma-electronic forex transfers izosikhathaza kakhulu ngoba kusho ukuthi somele sidinge ezinye indlela zokuthumela. Udinga umuntu ekhaya ukuthi uzomthola nini umuntu wakhona, you know, kwesinye isikhathi uthola ukuthi imali icina ingafikanga kumbe kwenzakale something imali ingafikanga. Ama electronic transfers abe reliable ma i-costs ziyaphezulu ukuthi sokuzaba nzima kakhulu.
Udube uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngabe uyathola ezinye indlela zokuthuthukisa umnotho ezingavikela ukulahlekelwa isisindo kohlobo lwama-bond note. Okubhizimusi lokuthenga lokuthengisa impahla etsheneko leBotswana umzana Rodwell Moyo uthi imuli eziningi ziphila ngemali evela phandle kwelizwe, ngakho uthi inyathela leli lakho ulimaza imali uhulumende ayithola ngenxa yabantu abangaphandle kwelizwe bethumela imali kuzihlobo labangani. Inombolo zitshengisa ukuthi imali ethunyelwa ngabeZimbabwe abasebenza ngaphandle kwelizwe iya ikhula umnyaka ngomnyaka. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi imali ethunyelwa ngabeZimbabwe abangaphandle kwelizwe iqonge isuka kusigidi 1 billion ngomnyaka ka-2020 yafika phose kusigidi lengxenye 1.4 billion ekuqaleni komnyaka ka-2022. Kusenjalo siba lukhulu wenhlanganiso ye-Southern African Development Community, SADC, umnumzana Elias Mahosi kade evakatshele eZimbabwe ngolwesithathu lapho ahlane lomongameli Mnangagwa. UMakhosi ugcizelela ukuthi iSADC ifuna ukubona isiyiso zomnotho ezaphanyekwa eZimbabwe zisesula njalo inhlanganiso le iyathembisa ulwisana lenzondano ebhekane labo kuza kwele South Africa. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Asibeni kweza kusihlwa njalo kusasa ngo half past 7 na yimi.